Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliament yawebandla leCCC sokudala inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Thabangu lamalunga la.
Sithi sihamba lobaba uChamisa sifuna ukuqwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa ukuthi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela.
Abanye belokho besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokeli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo.
Kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina njengabahlali bakobulawayo ukusebenza kwakhe siyamkhwabisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliament yawebandla leCCC sokudala inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Thabangu lamalunga la. Amalunga edalela eParliament awebandla leCCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Thabangu. Kuvele linye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Thabangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uHlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla leCCC ethiwa yiVeterans Activist Association of Zimbabwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activist Association of Zimbabwe ethungamelwa yimi umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa kobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uThabangu yena ethunywe izanu uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugala ndaba loThabangu ngoba uThabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba u-ED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iParliamenti leSenate lamajaji abazange bakuzwe. Yikho ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lena lithi kwenziweni?
Sithi sihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuqwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa ukuthi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela. Yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani, abanye sebesenza imhlangano lapho lalaphayana, abanye sebeziphi izikhundla, abanye khathesi sebebanga ihofisi yakobulawayo, bona vele bengalaba ama-elections akobulawayo, i-by-election. Sitshengisile ukuthi ngubani olabantu, nguChabangu, yiZanu, benguChamisa. Uchamisa ube lamantu abaningi abahambe bayavota bathengisa i-protest vote abangama-spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu labakaChabangu lama-independent. Yikho thina sithi abantu bangaxokozeli, gabalalele balandele ukuthi uChamisa obaxwayisayo. Singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama-disciples akhe abafundi bakhe emdlane enyuke esiyezulwini basala bedanile kodwa wabalaya wathi lingadukiswa ngama-false prophets kuzaba lamaprofita amanga aza kuthi intaba suka iye laphani isukuye kodwa khangelani izenzo zabo. Lanamhla lokhu abaningi baduhile bayakhala ukuthi uChamisa sebekhala ngoChamisa kakhulu sengani nguye esebhidlizilizwe sebekhohliwe ukuthi kulomuntu perpetrator owaqeda abantu ngegukurawundi lanamhla lokhu enjalo sebekhohliwe. Yikho sina sithi njengama-veterans lama-activists sibambe likantulo elikaChamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani. Yikho sithi phumanini, chayani izifuba, lingenzi sengani selifuna ukuthengisa ngoba khathesi abaningi sebedinga imali yegazi labantu.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa i-Veterans Activists Association of Zimbabwe.
The Voice of America.
Abanye belokhu besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UCoulthard wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe isinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma okufanayo athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa nguChamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abaningi eZimbabwe ukuthi uChamisa angakhwehlela bagijima basaluthi. So uhlupho esilalo ngabo MP labo kansi labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni sehlulekile ukukurana kwinto kwakhe lokho ayezama ukukwenza sokudilikile seqalisa okunye okutsha. So abantu asebelandela uChamisa bakhohlwe ukuthi bavotelwe ngabantu. So uhlupho olukhona yikuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6,000 ivoti yabantu labana bangi 6,000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavule elinye ibandla. So kumele ngikhohlwe ngabantu bonke bona abangi 6,000 ndilandele uChamisa. Umkhuhlane wona lo owesichamisa lo uzaphambanisa ilizwe ufana nomkhuhlane esawubona ngama-1980 umkhuhlane kwakuthiwa yimgabe chetechete. Abantu babesigida besithi mgabe chetechete one party state ilizwe lisonakala abantu besifa emathebelelendi abantu besithi mgabe chete-chete. Lakhathesi silabantu abazithi bayi-opposition abakholwa ukuthi Chamisa chete-chete, isichamisa siyabaphambanisa amakhanda. So uCoulthard wenza into enhle kakhulu ukuthi alalele abantu bakobulawayo abamvoteleyo kungenani lokuthi uChamisa usekhwehlelile kumbe uChamisa usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. So umnumzana uCoulthard ngingomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakobulawayo abamvotele ayilayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu yedwa lo okuthiwa nguChamisa.
Engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho?
Okwaqala njengoba nishilo ngaphambilini nithemina umnumzana uKhothathu kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwaChamisa labantu bakobulawayo. Yena umnumzana uKhothathu wavotelwa ngabantu bakobulawayo kavotelwa nguChamisa. So nxa kuyikuthi uvotelwe nguChamisa kahambe loChamisa wakhe. Kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu onxomekayo. Siyabona idolobho lekobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto. So simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu. Kuthiwa ngesilatin vox populi vox dei. So kuqakatheke kakhulu ukuthi azwe ukuthi ilizwe labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likaNkulunkulu. So uthi umnumzana uKhothathu mina ngimkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uChamisa loko lezinto zakhe lamatantrum akhe. UChamisa uzabe lokho etshintshe siba iblue, green, yellow, red, black, etshintshe amakhala esenzale. Umnumzana uKhothathu ulelungele eligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo aqhubeke i-5 year term yakhe ize iyephela. Ngimkhuthaza mina khonoko aqhubeke senza umsebenzi wakhe onxomekayo. Kodwa nxa laye ngadecide laye ukuthi alandele abanye labontontabo uthi othathekile imota zabantu labeyana othathewese sileqiniso lokuthi ku-next khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uKhothathu akumelanga asuke esikhundleni ngoba isenza umsebenzi obukekayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngizile ekhetha laphana kakusika ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu owayenqoba abanye. Wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala, 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo, 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary and secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu. Ano indoda eyazi ngezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kuyiloya. So abantu bakobulawayo bangukhwabisa kakhulu. So umuntu othi xa esebenza kuyenze nje lakazi azike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kathiwe nalo umuntu ongumntamo kayigobi njengalaba abayenza sibe labo ukuthi umuntu engavela ngena esikhundleni sethe siba yinkulu. Kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisizile ukuthi egodini laphana imisebenzi wami waloku unganti uyantsala usungantu usukhanya ukuthi angathi ungangihamba kwangifana amashedi akhanya lakhona kukuthi lesekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela bonke kolokuyana izinto esithi thina nxa umuntu engumkhokheli lesizikhangeleleyo.
Kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandla elifanayo. Besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo, ukubona njani wena lo?
Ngeke sibe kwazi ukuthi unike ithuba elinganikwa abanye, kodwa sikwaziwe ukuthi uKhothathu ngumuntu oklie nxa esebenza ubeka kube klie ukuthi ufuna ukwenzani njalo uzakwenza njani. So kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenze le-management ye-council asebenze lamanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisi i-politics kakhulu ogidimisa ukuthi i-ofisi yakhe kumele yenzeke. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusona la esikhathini esiningi ngumuntu alongela ndaba ukuthi kubuye uminisa kumbe kubuye ubani ovela kuthi pibandla umuntu anozitshela ukuthi nxa sengule ofisi kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa eyinkokheli engumeya kakumele azidingise zomba ngazo kodwa kumele adidimise ukuthi uthukise idolobho lakobulawayo. Yikho konke sikufunayo abantu abangantu abakukhwabitha ngoKhothathu lanxa wayeku-opposition. So abantu akumele abawukhangele kathesi ukuthi ngoba sengumeya ivele nguminista wenelisa ukuthuthukisa imfundo wathenga ama-Facebook uphose izikolo zonke zaba nama-Facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe ulekhono lokusebenza kuhle ngama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko.
Siyabona ebandleni lakhe kungani akuhambi kuhle, akusoze kugcine kumphambanisa yini?
Ekubhaleni kwakumbiko wakhe awethulileni ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ukurekhitha sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo kodwa nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akalandaba lapho ngoba vele ngumuntu walanda emzikwapha ezihlaleni and kuliqiniso khonoko abantu bakobulawayo nxa benanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewinezela amaprimary ona lawana kayisiyo David Khothathu kodwa ngenxa yokuthi alandala esifisa umuntu ozaba yi-city fan yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile. So nxa ukuthi abantu abasamfuni hayi uzabuyela ngokuthula emzini wakho, ngoba wayevele esithi yena selungele ukuthatha ipensheni yakhe, usezithathela ipensheni yakhe, usezikholisele kuhambe ebhoda labantu abakhe. So khonokho yiliciniso elikhona ukuthi uDavid Coulter sekungeneni kwakhe laphana lanxa wangena ngebandla, kodwa iciniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakoBulawayo abasebekhathele ngokuthi ama-layers ayekufakwa iningi labo ngabantu abancane abafike laphana bengelalutho izili manipulated by management, ngoba baye bengelalutho bengabantu nje abasafuna ukuthi labo bahlafune kube sokusiba lula kibi ukuthi babagwenxe babenze lokho abafuna ukwenza khona.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja, olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sadibonani basakazi be-Studio 7, yandibingelela nabalaleli. Mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 lakuma-social media. Uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamazi. Asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini. Umuntu wabuza uChamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini. Uchamisa wathi cha angimazi, akula sikhundla esinjalo ku-CCC. Bama khonapho abazange beqhube. Umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla, uChamisa wazachasisa. So uChamisa ublenywa, uChamisa ufundile wahlala embuzweni. Kafanani labo phugeni laba bathi nxa bekhuluma ukuzwe selithi ye ngihamba ngathatha igazi, ye mina ngifundisa ubani, ye yimi engihamba ngamela ubani, ye yimi nxa ubuzwa hlala endabeni obuzwe khona ungathi wena usilandisela isitori esingasidingi esingafuni vele ukuba le ndaba laso. So uChamisa wahlala embuzweni njengomuntu ohamba esikolo. So uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele. UChamisa kayabuhlobo lochaba khathesi barikholile abantu bathi bona bamela abantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bahlume angeke bezibekuse umuntu osuka emaswini. Bakhipha uphashi indebele e-Cadre Park lapha babisa uChiro ngendaba zokuthi bebethengiwe yiZanu PF. Yikho lingakaze labona even irally yabo Phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign. Abazange bekwenze lokho. Bachaba hambe emavule, ba-recall ukufa, bathebe recall ukufa befuna uScott angene. Abazange bafake icandidate. Ukufa uthe bathethe becampaign. Umfundisi wemavuku ufile ngenxa ye-recall eyenziwa uChabang lo Phugeni. Namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandane, umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandane, phezu kaPhugeni bafe phezu kaPhugeni labo Chaba. Namhlanje uPhugeni abuye ethi muhle, inhliziyo zethu zithonta ngento abayenzileyo bona, bethengisa amasitsi kuZanu PF, bebuye bekhale futhi ngoChamisa anti bebona bekumele bewini iBulawayo phela, bebefuna ishona futhi lizokhampena koBulawayo.
Studio 7 ngajabule odiyama uma ingafika ngicela kali ke lisemakhubu neBlamtree makhubu eBlam hayi odiyama ingazwakala kula bantu laba abaholisa abantu kudla kuward 15 special 115. Abantu abaningi basele phansi, abanye bahola imali le kuthiwa igudu, abanye ba well vision iyancedisa, iyachiya abantu abaningi indlala iyabulala abantu. Like liqongosele bona abakhulu beku ward 15 special umanga, abantu bayakufa indlala la, bayabhala bechiya abantu abaningi abantu befa indlala.
Studio 7, siyalibingelela, siyalibingelela basakazi be-Studio 7. Ya sikhuluma ngendaba kaSengizo Chabanga, uthe bemtshela lapho eqinisa ikhanda, abantu bemtshela ukuthi we usebenzela iZanu, li-ejenti lezanu, neqinisa ikhanda, eqinisa ikhanda. Okwamanje kusobala ukuthi kade liyi-ejenti lezanu PF, uyithengisile emathembeleleni nje yonke, uyithengisile, ithengisele iZanu PF uSengezo Chabanga. Sengezo Chabanga lo vel vele umthengisi omkhulu ungathi ungala abalandeli wena ufuna ukuhamba ulandeli ungena labantu abayi-2 kampela nabantu ababili uthi ulabalandeli ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uthamisa ngeke amisana lothamisa ulabalandeli usengezo ngumthengisi ubezodiliza i-CCC usengezo vele usiya ngami kadingakale abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke wayesithi uthamisa ufaka abantu ngendlela engasike ubhadala njani indawo leyo uzikhokhela kanjani sengezochabanga
Yo7 Studio 7 ngalivuka njani yayisibonge lapha izindaba ngokugande yayisizwa loba utizaphu yokufanele isapoti ukuze ithathe ilizwe kanti yehluleka njani kwaleso sikhathi ukuze ilithathe isizafuna ukuthi isapoti manje ilithathe iza kukwanisa na wayengakukwanisanga ekuqaleni vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa izaphu ekufanele ilithathe kunapho ekuqaleni okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni ivele iqala iphathi hayi baba hayi izaphu yehluleka ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni uyithatha kanjani ilizwe wena owayenza iunit lo muntu owakubulalela abantu ayeke lamabandla amanye ezame iplan yayo abayenza izane izaphu yehluleka sibonge khonapho kwakugadi
Studio 7 yebo lina elisethulela iindaba zethu ezinhle ezimnandi ezizwakalayo yini iZimbabwe lapha nxa sikhuluma hayi radio zethile sisitshele okungayisikho ngibuye ngikhulume ngalobaba othese uzano kawubizelwanga ukuzofakaza ngoJabango kathi ungena ngaphi kahambe kuhle uzano uma esethengekile ukutsho ukristu yerosibanda ukuthi uthengiwe vele kuyathengeka umuntu wakhona so zibonge uyawumani into engekho ukuthi sesitshela ngoJabango lo thamisa ungubani ikwakulande khona le kuzano hayi kazibambe into eyenziwe ngoJabango ungayidakazelelwanga abantu laye angazifaki emanyaleni seyibona izano isilani ukuhle namhla ukujijile njengoba lokhu isincindezethi siyaphaa sithithi kwenziweni manje hhayi izihlobo zami lingabolahleki kamhawu lakusasa lizabhayiza lanini sicela lesiqolele thina abantu aliboni uhluko esikukhangeleyo lokhu elisithi kuyalunga sezifile
Studio 7 njani kanjani ubaba lo uthubela kuzano lo so MTCT sebevele sebenzela izano MTCT sebedistroy MTCT sebebuyela kuzano PF ahambe kuzano PF khona kanti ngabo sitshela thina ukuthi ubuyela kuzano PF asihambele kuzano PF khona kanti ngabo sitshela thina nokuthi sitshelela ahambe ashana le
Studio 7 siyabingelela sisesibamba umlomo lo baba lo uthiwa ngumkhombe lo uthiwa ngudivembe uthiwa ngumkhombe uthiwa ngubani wena baba wena mthengisi wena fika kahle kuzano PF lapho bakuvingelele kahle uhlale khona lande khona wenze khona lokho kulande khona lapho ngoba vele uyisifebe sephathi nje yenza khona lokho kulandile khulapho yekele ukuqala usuke ukuthi i-CCC uchaba ngowathi ufaka izinto ezingazaziyo fika kahle kuzano PF sebenzele izano PF leyo elandileyo lapho hayi ufuna umkhasi ukufika usiba yimpimpi phumelazo ngapha susiyazisa khona ngapha yo hayi wena vele umuntu ngambona ehambe ebhode ngamabandla phezu kweminyaka engaka uwe-opposition party wawuvele uthiyeleni kuzano PF ngoba yayivele ikhona kufonywa leyo opposition party ngo-2019 namhlanje sungikhona sungosophuma sokuyela kuzano PF awuziboni vele ukuthi uliphixi likababa sicela ukuthi vele ungalilingi vele usisukele ungalilingi usisukele thina abantu abajoyina izano vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe so phezu kokubana kwezinkulumo ezingaka uthi ilizwe lonke umhlaba wonke ukhathele ngezano PF wena ngikhona ukuphuma usuyayijoyina ufika izolo namhlanje usuhluqaa uvuka ukukhuluma ukuthi ye uchaba nguyaziwa kuwe u-CCC wena wawukhona ngoba lawa ubungekho ku-CCC ku-MDCT hayi suka ngafuna ukusukela wena baba ungalinge vele usisukele sisebenzela izano yakho leyo oyilandileyo lapho kanye nento ezingaqondalanga lakho ukukhuluma amanga ufakaza into ezingekhona uzozicupha khonapho sokuzana mhla uphumayo futhi uzophuma lazo
sanibonani Studio 7 sanibonani nabalaleli kunjani sabulisa hayi sibonga le ndoda ekhulumayo yakosibanda leithi hayi akubuye lokuyeni kuzapho zathi ngone cebelihlelelo ngoba siyabe siroja ibochabango kugeni sibe sithi amasithi ezanu naleyo wakodube naye sekuqale manje sekukhuluma ngochamisa ukuthi uchamisa ayethi kazi usengeze uchabango kanjani wayesekukhuluma manje ngoba sesisuthi amatiye ezanu
Hello. lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, singakangeni kwezemelika, lilalele emsakazweni weStudio 7, sisakaza sise Washington DC. Esingene ke kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alitshumi lasikhombisa, i-17 billion, nxa kungela ngxenye yemali ezakuya kwele Ukraine ukuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine leRussia. Ibandla lamaDemocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi iAmerica izakubisiya ixhasa amazwe omabili, iUkraine leIsrael, ngoba angibona ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje, kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerica besizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia. Ngibona ngani imali zizakuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njoba sokungasela leader we party yokuthi yama-Republican Party lapha e-Congress, u-Speaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lomuntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela. Kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona bona ngokwabo besilwa leRussia, mbonthi bangavuma ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngukhosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edale lePhalamende awebandla leCCC sokudale inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la. Abanye belokhe besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi angasuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.